Isinchiti, mrere zvakanaka vatereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela kustudio 7, ngesonto mhlaka 3 kuMabasa 2022 muKefuduve. Endabeni zethu namhlanje. Bachapa zingenduwa abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change lesithi abafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusaluku uzulu walile, uzulu wala, uzulu lotshesala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana nebandla le-ZANU PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano loChamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe. Nkosazana Tabitha Khumalo.
Kuyethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana le-MDCT. Uzulu walile, uzulu wala, uzulu lekesala. Yebona ye, umanyana kuqakathekile. Kodwa uzulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni, kuMonzora lingangeni, kuMakhube lingangeni. Kanti sina singobani ukuthi sale ukuthi uzulu uthini.
UMakhumalo uthi ukudlelana loMonzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe, akusukuza njani sivela kubhayi-election. I-by-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha. Hayi, babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bathutsha nguye uMonzora lo noMakhube wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi, nasi inyoka ingene endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi izibhanditshi ibululu lapho eliyaphola khona akunakunandi. UMonzora kuvele into yakhe lapha hamba khona uyadiliza asikhangeleli izumu ungaphuthekeri wayengikhona ngalo uMonzora wayabambabamba futhi ku-ZCTU bamxotsha wangena ku-NCA wala lo-professor Love Momaduku. Kwaba imvenge mvenge ingapi NCA anti yacina isitshintshiye ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu ewangenayo ebandleni lethu le-MTC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Uthube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Ukalikho ngitsho leli lodwa ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe sikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lingakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kwenhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyakubona kuyinto ebalo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho
ingcwadi kwezombusazo zithi kuqhathekile umanyana ngesikhathi sokhetho
omunye wabo umnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho kupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana sokusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lo mphumela olamandla okunganani
uncube uthi uMonzola kazange athuke uJamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzola kazange alwe kakhulu loJamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamu kodwa kulwa abasekeli babo ebesikubona yikuthi laba be abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzola ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleke abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshoyo nxa befuna ukuthi babambane kumele ukuthi bahlale phansi babe lobuqotho balalele ukuthi abantu bathina abasekeli balawo mabandla ukuthi bathi ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane alusoze luphele lufuna abantu abangayisibo mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubilo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le-CCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakaChamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa lowakhokhelwa nguMonzola nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba wiki ko opposition kubangwe yikulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngushamisa ngakho ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke uthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili.
Uncube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezanu PF embusweni.
Okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izanu ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe, kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition. Abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezano. Bakhangelelwe ukuthi ba-replace izano. Hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje. Abantu badiniwe ngimpilo enzima akubuswa kabe kangaka. Ngakho ke bakhangelele inguquko. Nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezano, kungabi khona olengela ngakuzano, bonke balengele emalungelweni abantu, balengele kudemocracy, balengele ku-rule of law, balengele kujustice, basebenzele khona lokho engiqeda kokubala. Kulula ukuthi bavumelane kuloko. Bangafunga bakhafule ukuthi abasoze vele badinga ukuncediswa izano. Kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka. Nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka.
Ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube nenguquko elizweni. Ayisoze ibe khona inguquko omunye donse siyalo omunye siyalo ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka. Kantilwa le bandla elilamandla kakhulu, ibandla elilosekelo loliyana olwe-violence. Olodlame ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko. Inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane, bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko. Yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye, uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka.
Akwaziwa ukuba amabandlela azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo. Ibandla likaMonzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections. Kuthe likaChamisa liyaqolotsha okwamanje lisithi lizamletha phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo. Emaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Lo msebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika leyo esiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lo nyaka izulu selisichayile alinanga amabele asechile. Ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhu levuli. Ngakho singanise sisilela ngoba amabele esijale ukwasebenza kasilawo laba forwethu abaphetheya kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhonoko okunyesa esikushoda. Ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele. Sihamba ngoba ngomude sisiya ezibhedlela.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni?
Bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya ose-South Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo. Bengamthinta ku 0027 73 0861 3046. Siyakhala bakithi, sicela lisisize. Siyakhala bese senza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala, ngakho sibona izana seziba mfitshane, ngakho siyacela uncedo, cela lisisize. Ngiyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ene Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv, kulandela ukulwisana okwesabekayo lebutho labo leRussia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency inika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho labo leRussia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni yeDonbas. ELeRussia libhombe indawo yokugcina amafutha epetrolo eOdessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha abakulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. Kuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sile nkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni okhoxa lo ezothisa sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithi sibalekele, sithi awusekho, baswele ubaba njengoba ziduna yonke leyo. Ubaba ubuya nini ekhaya?
Ubaba lokhu ebopha epakitsha impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo esisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu, kuthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona, ziyaqina, zingathi ziqinile, sebeqede imisebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo msebenzi, hhayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zintula ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqaza ekubotshweni wakhumbawa vele la mehlo abuhlungu.
Vele ngangilamehlo abuhlungu ngikhula, kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Ngaze ngafika khonapho eNgilandi bakhupha sibili amehlo, bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khonaphana. Ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi wawaskipha ibheyili, kambe uliqinise ngalo?
Hhayi, ukuskipha ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo, ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khonaphana emakhotha abaphamba izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlaza. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana, ngizithobe ngizame imidlela ndlela. Kodwa yibo mahlaba ezulu, yibo abavumayo abathi hamba njola, hamba njola.
Bengathi wena abaningi ngabe ukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics, ngabe liqiniso kumba hhatshi?
Bafowethu, ipolitics iyangena noma sithinta phi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni, usuhlafuna ipolitics. Noma usiya ngapho usuhlafula ipolitiki, noma ufuna ukwenzani usuhlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosta ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bami baphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni, ingabathi
kodwa le bandla olusekelayo wona ngathi
hayi ngasekela abandla liphi
sisekela abantu bezibabo bonke
bonke bonke elami ibhanti elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko kumele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjani
kodwa ke laba abakhalayo bemathelendi abanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngaba yinto enhle nale
leyi into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Ndladlama Ngwendiweni ekhuluma lo Ezra Jesus Banda eLondon kule Britane
sengana masiba wayesi bomanzi lo baba mkhulu masiba belo bola usen
sike sizwe ezokholo lesiKristu silonto kwamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba kubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibaki-ke ukuthi libonge sona isipho sempilo ngaliyana iviki silabe sigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi uthe esegcinile ukukhuluma wathi kusimoni qhubekela ejuleni nehlise amanetha enu nibambe simoni waphendula wathi nkosi shiyile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyawehlisa amanetha namhlanje-ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe uthi usimoni awu nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasitholanga lutho thixo wami sicela ukubana usisize abuya athi usimoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuke okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasisebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizowuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi luthi ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala umntu oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha
njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneta, kakuchinchwa stepe, kuchinchwa ukwenza nokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lehlobo ezithandekileyo. Asikhulekeni babathixo engcwele, musa wakho lothando lwakho awuvule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namuhla sixoxa lo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni ukuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubani. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini yini. Yonke le msebenzi edingakalayo ekhaya, especially amafemu uma kungavula amafemu. Sikwazi ukusebenza emafemini ngoba kuvele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo uthole inkabi zakho ezithembileyo ozifaka phambili ama-followers yizo eziqamula izitrobho uma usemasimini ulima. Kumele uthathe lezo ezinye ezisikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi ena lowo asesihloleni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzela abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni kuba yi-problem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube le ngqubekela phambili. Njengakithi enyama endova kula lutho 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 nje okokuqala nje i-problem enkulu umgwaqo. Yi-problem enkulu kakhulu. Kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babe kwenye iklasi babona abantwana abangale kwenye iklasi ukuthi sokwakrake amaklasi lana ayakhwa ngusmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi kwamaklasi. So izinto okumele zilungiswe zonke lezo babaduke. So asivote nini ukuze sikwazi ukuthola ushintsho.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje siyixoxe endleleni ngoba sizazobona namanto
esizoyixoxa.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubale ukube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu ngoba yithi ikusasa. Abazali bethu angeke sababala kakhulu, so kuyithi thina kumele umntathini umzabalazo esizoqhuba umzabalazo yephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha kakhulu intsha yena le yenkangayo.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCasilaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yanamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangles 0 Highlanders 0, Tenas CS 2 Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1 Jersey 1. Ngibukhelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo bathi phansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi abafuna ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngowa-past 6.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.